I-diversity le siyibonayo ukuhlukahlukana kwabantu, abantu abamnyama, amaNdiya, amakhiwa, labo bonke ngokuhlukana kwabo. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi uyasigcina isithembiso sakhe lapho wathi uzathi nxa esakha i-cabinet yakhe ibe labantu bonke iveze ukuhlukahlukana okukhona kwe-America, imbono ehlukahlukeneyo kunye lembala yabantu ehlukahlukeneyo. Esenza kanjalo ke futhi kuqakathekile ukuthi angakhohlwa amakhiwa ngokuba bangakhohlwa kuyakwenza ukuthi kukhulu omunye uTrump ngo-2024. Leyo nto iqakatheke kakhulu ukuthi athi nxa esenza efaka abantu abamnyama, efaka amaNdiya, efaka abelungu angabakhohlwa, lanxa sokungena kwezomnotho izisebenzi zabelungu angazikhohlwa, ngokuba yizo eziyaba yi-backbone, eziyaba umgogodla womuntu ofana loTrump ngo-2024. Ngakho-ke kumele abelungu abanakekele kakhulu, abangasali emuva, abangasali ngaphandle ngesikhathi enakekela abantu abamnyama nama-Hispanics, ngokuba kuyakwenza ukuthi kune kuvuka omunye kusasa evusa ubandlululo esithi emakhiweni selisele phandle.
Kulophenyo olwenziweyo oluveza ukuthi iningi lama-Republicans esingathi yi-majority kabakuthembi ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Ngezinye indlela bayamthemba uTrump nxa esithi kwaba lokuqilivezela. Inqasikhangela njalo kudale le-Congress, amalunga ebandla lama-Republicans amaningi kawavumi kumbe kakaphumeli egcekeni esithe ukuthi uTrump wanqotshwa. Ungathini ngalokho?
Lokhu uveza kahle kamhlophe ukuthi abantu beMelika sebehlukane phakathi kakhulu, lokhu ngesingiso okuthiwa yi-polarization. Abantu sebengabamaphathi kulokuthi babe ngabaseMelika, sebengabe-Democratic Party, sebengabe-Republican Party. Kanti ku-Republican Party uTrump uyisithixo, unkulunkulu wanyana, uyesabeka okumangalisayo, ngakho ofuna ukuphikisana laye. Hayi ngendlela abamesaba ngakhona, konke okukhulumayo kuyalandelwa, konke okukhulumayo kuliqiniso kibo, lanxa kusegcekeni nje ukuthi wadliwa kudlule ngayo. Ngokuya kwesikhathi ke kuza kwehla usekelo lwakhe nxa engasekho emandleni, engasekho embusweni, kodwa ke vele uyalungiselela ukuthi aphenduke ngo-2024 nxa bengamvumela. Isimo sakhe sokuba yisithixo sizaqhubeka ke engumuntu wesabekayo ku-Republican Party.